Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kuseni mthwakazo muhle ngolwesithathu mhlaka 14 kumpalakazi 2022 igama Muntungameli Nkomo ezihamba phambili umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usola iMelika ngokwethesa indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso zenotho kanye lokunganxusi yena uMnangagwa emhlanganweni we-US Africa Summit oqale izolo khonapha eMelika njalo oqhubekayo namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi yamukela ngenjabulo inyathelo leBhilithane lokunxusa ababalisi beZimbabwe abafuna umsebenzi wokuyafundisa kulelo lizwe. Kwezemidlalo, i-Argentina isingenele kufinali yomncintiswano we-FIFA World Cup ngemva kokubhacabula i-Croatia. Namhla khona i-France ingqikilana le-Morocco. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba uthi iZimbabwe iphatheke kabi ngenyathelo leMelika lokwethesa indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso zenotho labanye abalobudlelwano lebandla leZANU-PF phambilini komhlangano we-US Africa Summit obizwe ngumongameli waseMelika umnumzana Joe Biden wona uqale izolo eWashington DC. Ushaba nguye omela iZimbabwe emhlanganweni lo ngoba umongameli Mnangagwa kanxuswanga ngenxa yezijeziso azifakelwa iMelika imethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umnumzana Shaba uthe njalo baya kusola kakhulu ukunganxuswa kukaMnangagwa nguBiden kulumhlangano. UBiden uhlangana labakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika abedlula amachumi amane ndawonye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngokugxilisa ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe e-Afrika kundaba ezitshiyeneyo ezifana lezamabhizimusi, ukulwisana lokuguquka komkhathi kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kokungena umhlangano obuphatha ezomvikela izolo, uShaba uthe lanxa uhulumende weZimbabwe ethokoza ngokunxuswa kwelizwe okwakuqala emhlanganweni lo, kuyadanisa ukuthi iMelika isuke yaqhelisa izijeziso zayo kusele usuku olulodwa kuphela ukuthi kusungulwe umhlangano kaBiden lo labakhokheli be-Afrika owe-US Africa Summit. Umhlangano lo uyaphambili namuhla njalo ugqitshwa kusasa. Nangu uShaba exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Zimbabwe was soon being invited. This time round, Zimbabwe has been invited for the first time.
IZimbabwe inxuswe kulumhlangano okwakuqala. Siyabonga njalo siyajabula ngalokho.
So what is Zimbabwe going to benefit from this summit?
IZimbabwe izatholani kulumhlangano?
Well, it will benefit by being in a forum where these two continents are. And we will be sharing ideas, views.
Izathola inzuzo ngokuhlala phansi ikhulumisana leMelika. Sisizwa abakucabanga ngathi lathi sibatshela ukuthi sicabangani ngabo njengeMelika.
And then we see that there were some further sanctions that were imposed yesterday.
Sibona njalo ukuthi iMelika yengeze izijeziso.
That's terrible. We are not happy with that because you don't invite someone to a happy occasion and then slap someone
Yinto embi kakhulu leyo, kasijabuli ngayo. Awunxusi umuntu emthimbeni omuhle, ubusumfakela izijeziso.
So what can you say to the American comment?
Ngakho uthini kuhulumende weMelika?
I just said we're not happy about it. And I can't say any more than that.
Ngichilo ukuthi asijabuli ngalokho. Akukho okunye engingakutsho. Umnumzana Frederick Shaba ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esemhlanganweni we-US Africa Summit khonapha eWashington DC eMelika. Sixoxe njalo locubungula izombusazwe umnumzana Denmore yo.
Kuyajabulisa kakhulu ukubana iZimbabwe imenyiwe ukuba khona kule US Africa Summit. So kusho ukuthi lokhu kuyakhombisa ukuthi izijeziso ezihlala sizwa ngazo ukuthi ezetheswe ilizwe leZimbabwe kunjalo, ngoba nanku liviziwe ilizwe leZimbabwe ukuthi libe khona kulo mhlangano, umhlangano okhangele ukubana uzokhuluma ngendaba ze-trade lobudlelwane lento ezinjalo. So I think izano ukuthi ihlale itshela abantu ukuthi kulezijeziso against ilizwe leZimbabwe ngamanga lawo, ngoba nanku siyabona ukuthi iZimbabwe njengelizwe iliziwe ukuthi ibe khona kulolu hlelo. Esikubonayo ukuthi kulama-targeted kulezijeziso ezikhangelane labantu ama-individuals okuyibona ilizwe le-America elibona bengabantu abacindezelayo izizalwane zeZimbabwe, esingathi ama-human rights violations, labantu abasekela i-operation yakhona leyo, yibo abantu njengoba sibona amanye amazwe arepresentwa ngupresident wabo elethu, ngoba kulezijeziso ezithagethe yena umongameli uMnangagwa. That's why ethumele uShaba ukuthi kube nguye ozorepresenta ilizwe lakithi.
Yena uShaba uyazisola kakhulu lezi zijeziso, uthi kulusizo ukuthi iMelika inxuse iZimbabwe iyandulela umhlangano ngokujezisa indodana kaMnangagwa labanye. Singabona izijeziso lezi ziphazamisa yini imizamo yeZimbabwe leMelika eyokuthi amazwe omabili la avuselele ubudlelwano bawo?
Izijeziso lezi njengoba iAmerika yasho ihlale isitsho nje, izijeziso ezikhangelane lama-individuals iAmerika ebona beyibona ama-obstacles ekuthini kube le ntuthuko kweleZimbabwe. I think ubudlelwano buzohlala bukhona, ngoba masikhangela enye into iAmerika engibona mina izama uyenza ngale summit, ukuthi bazame uku kuyimkareja engingathi kukhotha amazwe e-Afrika ukuwasondeza eduze kwawo, ukwenzela ukuthi angangezeleli ubudlelwano babo leRussia. So siyazi ukuba kule competition phakathi kweRussia le-US ukuthi amazwe e-Afrika achuze icele le-US, ngoba siyazi abaningi bakhona bathi bale-history leRussia, ngoba abanye bathi abaseda during the liberation struggles and balobudlelwano layo. Kodwa i-US ifuna ukuthi ithole support kula mazwe, especially manje ngempi enzakalayo e-Ukraine leRussia, ukuthi amazwe la ase-Africa angasayidelani leRussia kule mpi, instead akhethe ukusayidelana le-Ukraine layo, United States le-NATO.
Ngitsho le China elayo isigxilise ukuba khona kwayo eAfrika lenhlelo ezenza ibambene lamazwe aseAfrika, okuyinto engaphathi kuhle iMelika. Udaba lweChina leRussia, ubona abaholi baseAfrika alubana uBiden ethe waluvusa lolu daba wathi kasifuni kumbe kasikhululekanga kakhulu ngendlela eliphathisana ngayo lamazwe omabili la. Bona abaholi beAfrika ubona bempendula bethi?
I think okwamanje amazwe amaningi e-Afrika, abaholi abaningi be-Afrika bathanda ukusebenzisa udaba lokuthi bona ba-neutral, bona bangabangane to amazwe wonke, abafuni kubandlulula. So ngibona mina besisho kanjalo ukuthi hayi thina sicela lingasifaki edabeni lokuxabana kwenu lokhu. Thina silithanda lobabili or lobathathu le Russia le China. Esikufunayo thina i-development emazweni ethu elikubangayo lina, qhubekani ngalalokho elibisana ngakho thina singakungeni. I think okuqakathekileyo for United States yikuthi makuukuthi ba-maintaina i-neutrality leyo yokuthi hayi bona abakhethi cala phakathi kwe-US le-Russia, therefore akumelanga babonakale bephathisana le-Russia or bencedisana layo kule mpi ezakalayo e-Ukraine. So uma bezohlala be-neutral, well kungaba njalo, kodwa I think i-US yona ingathanda ukufisa ukuthi izwe labo bekondema okwenzakala e-Russia, ngoba impi ephomba ukuqalwa njengomuntu against umuntu oyinocent ongazange ayenze lutho. I think sonke nje abantu isintu asisivumeli ukuthi siphombe ukuthula sithi hayi kuright mhlasele noma engakwenzanga lutho. I think ilizwe umhlaba wonke jikelele kumele ukondeme izinto ezifana lalezi esizibona e-Ukraine eziqalwe i-Russia, lapho okungazange kube khona le anything enziwe i-Ukraine osingathi thina yiyo eyenza i-Russia yathatha inyathelo lokuthi iqale impi la.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ithi yamukele ngenjabulo inyathelo leBhilithane lokunxusa ababalisi beZimbabwe abafuna umsebenzi wokuyafundisa kulelo lizwe. IBhilithane yazise ukuthi kusukela mhlaka 1 Nhlolanja ngomnyaka ozayo, iZimbabwe iza kuba ngelinye lamazwe asezwekazi le-Afrika amane alababalisi abazavunyelwa ukudinga amavisa okuyasebenza kulelo lizwe phansi kohlelo lwe-Qualified Teacher Status. Amanye amazwe e-Afrika asefakwe kulolu hlelo okwakuqala abalisa eleGhana, South Africa leNigeria. Amanye amazwe njalo asevunyelwa ndawonye lawe Afrika la ngathi i-Ukraine, Singapore, Jamaica, Hong Kong kanye le-India. Phambilini kwalokho iBhilithane ibivumela kuphela ababalisi abavela eMelika, Canada, New Zealand, Scotland, Northern Ireland, Switzerland, Gibraltar, Australia, lamanye akumanyano we-European Union. Isikhulumeli siyathuza umnumzana Themba kuye Moyo uthi lokhu kuyabathokozisa ngoba kuza kupha ithuba abanye ababalisi beZimbabwe ukuthi bathole iholo elithe xaxa bengathola umsebenzi eBhilithane.
Awuna budlelwano phakathi kwahulumende weZimbabwe nohulumende weBhilithane. Kule ndlela yokuthi umuntu azidingele yena umsebenzi. Ungakhangela umbikolwana umbalisi okhangelele ukuhola imali encane nxa elezinye izinto ezingenelanga ezifuna eBhilithane kuzabe hola isilinganiso esingafika kubo £20,000 ngaleyo ndlela. Sizathola ukuthi nxa kungumbiko olesiqiniseko esihle, baningi ababalisi abazakhangwa i-£20,000 nxa beqathanisa i-£30,000 RTGS etholwa ngabantu eZimbabwe.
i-£20,000 ngomnyaka kumbe utsho ngenyanga?
i-£20,000 ngenyanga nxa be umbiko uchaza. Konoku kuzasiyenza ukuthi sibe lokuhlupheka okukhulu, ikakhulu izikolo vele sikhala ngokuthi kathesi uhulumende nxa ekhuluma ngokuthi uzaqhatsha 7,000 kusho ukuthi kulaba abavele sebeqhatshiwele abangaqhatshwa, iningi lizabona kungcono ukuthi liye eBhilithane liyezitholela imali enhle babuye mhlawumbe sekulokungcono abalakho. Ngezinye indlela khonokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu kanakekeli izisebenzi. Okukhulu nxa singabuyela endabeni ye-Rwanda, uhulumende wethu waphendula esigxeka abantu abanjengabo Obed Masaraure, abantu abanjengabo Joe lo Secretary General Educators Union of Zimbabwe esithi ngabantu abalamanga. Kodwa nxa sikhangela kusukisela umnyaka uqalisa kuze kufike lam, umuntu osekhuluma amanga kakhulu nguhulumende ngoba sike saphendisa ukuthi kuseyafika uJune wonke umuntu usebenzisa eZimbabwe esikahulumende sizabe sesiholiwe edola. Uhulumende sekufika lesi sikhathi wathi kalayo edola. Kodwa kathesi nje kungakadluli amalanga amangazi thola uhulumende benikana inkalakatha zezimali abazijontileyo besithi ngamaloni. O-MP bebanikeza ama-40,000, deputy minister bebanikeza ama-350,000, uminister bebanikeza ama-500,000. Ngikhuluma nge-US dollar. Okuyikuthi imali ikhona kodwa kabafuni ukuthi izisebenzi zinikezwe le mali. Kulula kibo ukuthi umuntu ahlale eguqile phansi ecela ngoba umuntu enxa esenikeza imali yokuthi ayenze izinto uzazimela kuhle. Nababalisi babathembisa ukuthi bazababhadalela iy'ngane zabo kodwa kuphela ozaba lesiqiniseko sokuthi le-birth certificate nani yomntwana. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga. Indaba ye-Rwanda afuna ukuyifaka egcekeni ngoba engayifaka egcekeni abantu bazaba lolwazi olukhona. Kodwa-ke eBrithani nxa umbiko uvela ibe bedandalaza ukuthi umuntu azibonele azikhethele ukuthi lokhu ngiyakufuna kumba ngikufuna.
Kudaba lwemali lezi zebhonasi elazithembiswayo selizinikiwe yini?
Ibhonasi elayilenziswayo funa ikucacile. Thina njengensebenzi basifuna 540 njengombolozi ukuthi nxa sasiyabe sinikeza ibhonasi umbali kumsebenzi kahulumende sasizabale 1,008 US dollars. Kodwa uhulumende wabuyele emuva waya kuthi umholo wethu asinikeza wona lo i-80,000 RPF ilingana ne-87 US dollars.
Umnumzana Themba kuye Moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ikhokhela ngodaba lokwetheswa kwendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, u-Emmerson Mnangagwa Jr. izijeziso zenotho yiMelika, isithi uphatheke kumsebenzi yenkohlakalo i-corruption. IMelika ijezise njalo unkosikazi kamnumzana Kulakwashe Tagwireyi ongusomabhizimusi labanye ababili abalobudlelwano loTagwireyi kanye lamakampani abo. I-Chronicle ithi idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi selivumelene ukwethula imithetho emibili elawula ukusebenza kwentatheli zindaba ebalisa weZimbabwe Media Commission Amendment Bill kanye lowe Media Practitioners Bill. Soku yisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, toka zomuhle, injani indawo zonke lapho likhona. Lo babo ngikhuluma ngobaba lokhuluma ngaba ama-sanctions afakelwe laba bantu babo bezana. Usolani akusolayo ngoba bona bavele basincindezele ngapha. Bafuna ukukhululeka kwezinye indawo, thina ngapha besincindezele sibhekile. Bathethe amafemu wonke abantwana bafundisa ukulima abangalwazi ezikolweni. Izinto ziyakhwela emashopu kakula mali ngapha, imisebenzi emathebeleleni bafaka amashona. Izibhedlela sebefaka abantu babamashona, kulethwa amamnesi angamashona ukuthi abantu bemathebeleleni bafe ngoba vele ababafuni. Bona bafuna ukukhululeka kwamanye amazwe. Akula nto ezenzeke njalo. UNkulunkulu khona umnikazi womhlaba. Labona laba abalifakela ama-sanctions labo babhekile ukuthi lana liyideserve inkululeko ngoba lani lisincindezele. Konke likwenza kithi, lakini kuzakwenzeka ngoba lizabona abanye abangena ngeziqwanga emzini yenu, lina lingakubona ukuthi emzini yabanye ngapha emathebeleleni lingene ngesiqwanga. Belivunyelwe ngubani ukuthi lizothatha amafemu wonke livale, lifake abantu beni ezibhedlela, lifake abantu beni, lihlale nika abantu izitulo, izikhundla abantu abangafani ezingabafanelanga, basazotsha kulezi zitulo abahleli kizo, basuka bodwa.
abantu bakithi besindebeleni ukusapotizana yakuzuthethe umgwaqo abawubiza nge-wrong turn. Wrong turn. Lo mgwaqo lo uzokuchiya emayobeni lo. Uzochiya wena emayobeni, ingane zakho emayobeni, nabanye abantu emayobeni. I-wrong turn izana. Akuphunywa kuzani nje sinki. Ogawule basaba ukufa nje kuphela kwabo ukuna bekhuluma beqinisa amakhanda kanje. Bazoliquma kodwa kuthi akuyanga akuyindawo bazolithola kuphela. Lapho liphelela khona kuphela bayalihla. Iyalidlizana. Ngesikhathi nje liphela amandla nje ukuthi liyabasebenzela. Sizozizwe ezeni kuthiwa hawu ugawule bamqumile kunyezana uruyiswe yimota. Uzoyizwa nje or uhlangane ne-truck ihamba ngemota yakhe.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 balandeli nabasakazi bethu abahle dongamile wethu sacela umfundele nami lo mlayezo ngithi esh bakwethu siyamuzwa ugawule mayekhuluma lapho ekhuluma indaba yamasola ayi thina njengoZulu waseZimbabwe akusisizi lutho inkulumo zabo gawule ukuthi baphawulani bethini ngoba ugawule sesimthatha nje njengempukani laneluhlaza egreen ukuthi ungayibona yona une something esuka sinyanyisa so bakithi siyabaza vele ugawule nabochuma bakhuluma le ndaba yama sanctions hayi thina kusafect lutho nje lezi indaba yama sanctions ngoba noma ngathiwa awekho vele ayikho into abangasenzela yona futhi kwawona nama sanctions ngoba fakwa yibo bona ochuma babeqeda bebecasha ngesithupha kungasizi lutho so bakithi ayikho into enjani njani nje ngamanga kuphela into abayenzayo bayazi khona ubabe lokho beyeba nje betshontsha izimali benzani.
Ngibingelele kustudio 7 kubasakazi kanye nabalaleli bonke bestudio 7 linjani kuzindawana zonke siyabonga. Bakithi asikeni sizama ukuthi-ke sibonisane iqiniso noma nje kukhona akaliphikisayo iqiniso linjengoba lingijala sazi kume baliyele esikole ukuthi hambani liyofundela ukwala umuntu noma ikhuluma noma kusekunzima kunjani kodwa singakhohlwa ukuthi phakathi kwakho konke uNkulunkulu ubhekile ukhangele uNkulunkulu ngelinye lamalanga akusalayo uzophendula abantu baseZimbabwe sebehlupheke kakhulu nanku hamba bethethiswa besenzwa yonke into emazweni angaphandle kwelizwe labo besiyazala impilo konke lokhu asikwazi ukuthi abantu basekhaya bebandla elikhokhelayo abakuboni ngani kodwa bekukhangele kuyindlela kuphela yokuphikisa ngoba kuthiwa sisakhotha lapha kodwa kuyeza okwenu ukukhotha kuyaphela ngani ngoba kumanje kuyakhulunywa laphayana kuthiwa umntakamnangakwalo mama ubanibani sebemiswe sebetheswe izijeziso ngamazwe afana nabo-America kodwa abantu bezanu-PF bayakuphikisa lokho eqinisweni ake ngibuze kini bantu bezanu-PF engiyazi ukuthi nelithanda ukuphikisa ngeke namhlanje ngelitsho amagama kodwa liyazazi kanti manje kungani nxa kuyikuthi kunjalo kujeziswa abantu abacacayo kahle ukuthi baphuma ngaphansi kwesandla seZanu-PF ngoba naye nalo umntwana kamnangagwa ungaphansi kwesandla seZanu-PF.
Studio 7 litshona njani bazali, litshona njani lonke nje lisibalele inyozi iNdebele shona sithi uNkulunkulu ngayelikhokheleke izikhathi zonke kuhloko zami ukhuluma ngosibani nangolebuzwana ngathanda ukukhuluma ngendaba kahulumende wakithi eZimbabwe ukuthi yena shuwa uhulumende wakithi eza nguhulumende onjani shuwa ocabangela abantu bakhe ngani ngabantwana engakhangalela isizwe seZimbabwe esihluphekayo abantu abathwele nzima ngayo mayezathi ama uzafakela izisebenzi zakhe amasola kubanika imali manje abantu laba baselizweni nobabhekise ngaphi ngoba khanya na obhasupa abantu abasebenza kuye abantu laba abahlezela izweni nasiza kubabhekise kuphi bahluphekayo abantu abahluphekele emakhaya batholi lutho ngitsho babulawa lwazindlala yena owakhe unika abantu abanemali imali lo hulumende wezimbabwe uyisimanga esikhulu kakhulu lo isimanga inkala kathi angikwalotho uNkulunkulu shuwa engakaboni shuwa inhlupheko esiyihlupheka kulelana lizwe shuwa kumbe ukukhala kuthi kuzaze kuyefika ngaphi lo hulumende asohulumende wabantu nguhulumende wabantu bakhe wena ababusa bonke not abantu baseZimbabwe azokhulumana abantu baseZimbabwe ngizibuza futhi ukuthi bona abantu bona abasupport izano ukuthi bakwanele kahle kahle nje emakhanda babone nje ukuthi umumo wakithi umi njani inhlupheke kulelana lizwe injani wena kube busy besupport uhulumende
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zemithethwandaba yakwele Malawi okuqale ngomvulo sokuphazamise ukuthethwa kwamacala. Izisebenzi lezi zikhala ngeholo eliphansi kanye lokungaphathwa kuhle ngumqatshi wazo. IReuters yona ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abangamashumi amahlanu 50 kwele DRC. Umonakalo lo wenzakale ngomvulo duzane lesigodlo salelo lizwe iKinshasa. Kwezemidlalo umdlali odumileyo uLionel Messi leqembu lakhe leArgentina sebengene kufinali yomncintiswano weFIFA World Cup ngemva kokubhaxabula iCroatia nge-3-0 izolo. Namhla khona iqembu leFrance eliyilo eliphethe inkezo kwamanje lizancikilana leMorocco okuyilo lodwa iqembu leAfrika elilokhe likhona kulimidlalo. Iqembu lizanqoba phakathi kwamabili la yilo elizanqikilana nale Argentina kufinal mhla ka 18. Sixoxele intathele yezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Sitamhlophe kwaArgentina lapha sayibona sinqobile singenele kufinal and uMessi ngathi khona ukuthi la ayitholele inkezo nje. Yabona behahabele ikarrera yakhe yonke siyazi ukuthi nje last World Cup yakhe le. And indlela abadlale ngayo etshengisele ukuthi bangagcina benqobile. Umdlalo iCroatia ibidlala laphana kodwa I think it was a matter of esikolani Argentina coach ngoyotshela ama-tactics lapha kuthi ngcono abayekele bona babuye bona basihlalele bayenza ngani hhayi bayehluleka besebebatshaya nge-counter ya and basebenzele abona amagoli awanayi-2 okokuqala bekuyi-counter le-leader siyayi-penalty yokuqala etshelwa nguMessi esibikileyanayo bekungama-counter I think it was a matter of tactics nje uthi Argentina ikhulele iCroatia 2 goals ehle yabademoralize nje kwaba nzima ukuthi bewuye back ngoba i-Argentina ebengalidlali lokhu yena ukuthi hhayi yalidlala kuhle ibhora labo kodwa hhayi besita back bathi hhayi mana sitshaye nini ngani nge-counter attack hhayi sitamhlophe kwa-Argentina.
IMorocco leFrance zona ubona zidlala njani kusasa?
Morocco le France lapana ntunga hayi kebe kunzima. Kebe kunzima iMorocco iFrance ayidlala ngohle nje idlalela ingentlo kanje yanqoba. Ayisiyo game yabo esiyaziyo. Ayisiyo game yabo esiyikhangelele. Wakhangela nje uMbappe ayidlala ngohle kodwa amanye player came to the party they managed. IMorocco nayo idifensi yayo. Idifensi yayo ibophile ibophile. So iFrance ingabuzisa nje ikubona ukuthi yabatshayela lawo ama-tactics angana ahlakaniphile bengatshaya ngoba iMorocco very disciplined udifensi yayo but France is also a very good side and uMbappe bengabuya nje kulilanga lawo they can come to the party bazotshengisa nje ukuthi bona bangoba. IMorocco akumelanga ilale kebe kuyigame enzima this stage nje angeke utsho ukuthi yiphi engangqoba ungakhangela indlela amagemu lawa impumela esiphume ngayo from equalisini kunzima utsho nje ukuthi iMorocco ngakwini uyibona sekune-final. IMorocco they believe in themselves yikho I think okwenze kubaze bafika lapha because self-belief they believe they can go to it and that's what makes them very dangerous. yiko ungayenza ukuthi bango.
UJafet Ngwele Dube intathelizindaba yezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Na mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololo kwana wamatuka nduna litshone kuhle isihlobo zami.